sesingamaviki phosa angafika 2 kungela fuel. Nxa ufuna ukuhamba ngemota sibili sokufuze ucade uye Zambia kumbe uye Botswana usiyadinga amafutha. So kuaffecta kakhulu i-business e-tourism. Ikakhulu laba abathwala ama tourists from e airport kumbe be border labo bebuka ilizwe lendawo yethu. Amafutha angabuya ahle phele khonapho khonapho ngelanga elilodwa. So sikhuluma kanje sesilamalanga amaningi kakhulu kungalandwendwe kungalama queue because akula fuel ngitsho even egaraji neyodwa.
Impahla ezitolo ke ama cooking oil izinkwa lokunye.
Ya kwele follow so kade sisinkwa sikabi le problem but as amanye ama basic commodities anjengamafutha labo chukela nxa ungakuthola sokugwezwa ama price pose maybe times 2. Iwarding yenziwa kakhulu ngabantu abaye bewode konke le mali abale mali. Thina ngapha sibona uZulu uyahlupheka, ilizwe limi manzonzo and abantu kabalayo leyo mali okuthiwa ngamazolas kumbe ama-bond notes okuthi bewoda khonoko kukhona ngeprice ekhwezwe yaphindwa kabili. So kungenxa yokuselakala kwemali.
Selakala lihlafuna lolu daba kucouncil.
Sake siluhlafune especially emalangeni besisenza i-budget consultative process yethu. So izinto ezikhulunywa ngabantu malanga wonke ndawo zonke lapho esihlangana khona kumbe esihlanganisa khona abantu. Abantu bakhala ngomumo womnotho. Sekuaffecte kakhulu i-capacity yabantu ukuthi bebhadale imithelo. Ngoba bengazi bebhadale thina singeke sibayalise ukubhadala nge-ecocash kumbe nge-swipe kumbe i-transfer. But imali nxa isibuya kithi as long as ibuya iyi-transfer kungaso US dollar proper. Iyabe isehle i-value yayo ngani ngoba i-rate of exchange ese ku-black market kade sikhuluma ngokuthi 100 US dollars gives you over 300 bond notes. So abantu ababhadalayo yes yabezwa. But thina ponxa sesifuna ukuyadinga imithi yokuthi si-treat amanzi. Sisiyafuna ukudinga ama-services okuthi senze i-service delivery. Konke lokhuyana sokuaffectwe ngesimo esiyiso elizweni kathesi.